Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walamukela kustudio 7, ngolwesithathu mhlaka 16 Mpandula 2020, ngupraxitus Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Siqalisa futhi i-corona. Especially khona ngapha thina kubo Cardiff lapho kulomntana nami lapha afundela khona abantwana abancane angiboni ukuthi ba understand ambe bayazwisisa izinto ezinjengabo social distancing la khona ukuthi bangabambani badlala ndawonye
abalwela amalungelo oluntu labazali bale mibono ehlukileyo ngokuvulwa kwezikolo ngesikhathi umkhuhlane we-COVID-19 ulokhe umemetheka eZimbabwe
abantu phandle ngathi abathabanga ngalokhu okwenzakalayo labantu ababengahambi lathi uyezwa ngecommunication yabo ukuthi hayi sesingazwanani lami njengebandla le-MTC kodwa lokhu okwenzakalayo ayisitikho
uzulu wakubulawayo kanye labenhlanganiso zokulondolozwa kwamalungelo oluntu lokhu besola ukuqotshwa umsebenzi kwamakansila we-MTC Alliance ngabe MTCT Inkosi uBulelani Lophengula Khumalo yesizwe sikaMthokazi uthi umongameli Emerson Mnangagwa uyazikhulumela nje nxa ethi akasoze yavumele ukuvuselelwa ngobukhosi besizwe samaNdebele. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ugatsha lwezempilakahle luthi akekho obulewe yi-coronavirus eZimbabwe kwensuku ezimbalwa ezedluleyo. Kulabantu abangamashumi amane lanhlanu 45 abafunyenwe belegciwane leli izolo. Lokhu kukhweze inani lasebefunyenwe belalo lokhu laqhamukayo laya kunkulungwane ezedlula eziyisikhombisa 7576 asebesindile bona bezinkulungwane ezedlula ezinhlanu 5783 labulala abangamakhulu edlula amabili 224 ezwekazi le-Afrika lihlasele abedlula isigidi 1.4 million labulala inkulungwane ezingamashumi edlula amathathu 33,047 emhlabeni jikelele yabekolitshini le-Johns Hopkins University babika ukubana sebeyizigidi ezingamashumi phosi amathathu 29,621,768 abafunyanwe bele COVID-19 yabulala phose isigidi esisodwa 936,156 abalwela amalungelo oluntu labazali besipha imbono ehlukileyo ngokuvulwa kwezikolo eZimbabwe ngesikhathi lomkhuhlane we-COVID-19 ulokhe umemetheka bethi abalathemba lokuthi uhulumende ulungiselele okweneleyo ukuvikela abafundi nababalisi ekubambeni lomkhuhlane uAnastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo
Iningi labantu ezweni okugoqela ababalisi labafundi baveza ukukhathazeka ngokuvulwa kwezikolo ngesikhathi inani lababanjwa ngomkhuhlane we-COVID-19 lokhu liqansa eZimbabwe olwela amalungelo oluntu unkosikazi Patricia Chabalala uveza umbono wakhe wokuvulwa kwezikolo
okokuqala engikhangele ukuthi kambe uhulumende wethu uzakhangela yini wonke okuza kwenza ukuthi abantwana bavikeleke ku-COVID. Uzaba nika yini konke kufanele ama-sanitizers, konke ama-mask, konke lezikolo zizatilwa yini, zizahlanzwa yini, zizahlanzwa zispreywe yini ukuthi abantwana bafike kungalama kuhlanje. Okwesibili. Ukuthi vele abantwana laba nqa bevula bazavula bebebhala bazabhalana njengoba bebesezi bengafuni
unkosikazi Cora Ndebele laye olwela amalungelo oluntu uvumelana lomachabalala ethi bakhathazekile kodwa kuhle ukuvulwa kwezikolo
esikucela njengabazali ukuthi kube social distancing emaklasini abantwana bengafundi be more than 50 kumbe 60 abantwana babe bayolutshwana per class nga kusenza kube lama afternoon morning kube lama morning classes lama afternoon classes ukuze kulimite ama numbers
umzali unkosikazi Thoriso Phiri uthi yena ungomunye wabakhathazekileyo ngokuvulwa kwezikolo
ngikulingisela amanye amazwe Amanye amazwe bavulile kodwa bayenza kahle. But ikhangela thina sivula ngoba omunye umuntu sekhulumile. Silise ku level bani? Kukuku. Abanye phela sebe ku level 1 yikho bevula, bevula lamaphotha abo. Hayi kunzima ngikutshele. Impilo isinzima endisitshintshile lapha uhulumende silayelo nguhulumende wokukopa, uhulumende ongakwazi ukufundisa ukuthi kumele kukhani kusetshenzwe njani, ongalandeli imithetho efuna abantu.
Umphathintambo wezemfundo umnumzana Kane Mathema wethule imbiko ethi izikolo zonke zilungiselele ukuvulela labo abaloba imihloliso lonyaka kusukela kweka grade 7 eka form 4 lo form 6. Nimele iStudio 7 yobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Ngonge sifanayo kwelebhilitane ngemva kwenyanga eziyisithupha zivaliwe izikolo ngokuqhamuka kweCOVID-19 abazali abadabuka eZimbabwe asebehlala kwelebhilitane labo bahlaba omkhulu umkhosi, abanye ngabakwemukelayo abanye njalo ngabakhathazekileyo besithi leli gciwane lokhu lisidla amahabula. Intethule izindaba ye-Studio 7, u-Ezra Jesus Banda usethulela lolu daba.
Umkhuhlane we-coronavirus usiyehlile okwamagama ulandela iziqondiso ze-lockdown England. Solokhu waqalayo kuyekethiswa iziqondiso lezi, inani labatholakala beligcikwane seliqonga njalo nsuku zonke, okuyikho sokusethusa abazali abantwana abafundayo. Unkosazana Saziso Nyathi ohlala eWales uthi kaphathekanga kuhle ngokuvulwa kwezikolo.
Ngilo mntwana omncane ole 5 years okuye 1 ngilovalo kakhulu isiqalisa futhi iCorona, especially khona ngapha thina kuwo Cardiff lapho lo mntana nami lapha afundela khona. Abantwana abancane angiboni ukuthi ba understand ambe bayazwisisa izinto ezinjengabo social distancing la khona ukuthi bangabambani bangagani badlala ndawonye. So ngicabangela ukuthi lama teachers abo ayakwanisa ukuphathela umkhuhlane abantwana, abantwana bezobuya bezosithelela kumbe lathi abantwana sibanike umkhuhlane bawuhambise ezikolweni.
Umnzana Qobo Mayisa usebenza lenhlanganiso ezimela izizalwane zeZimbabwe kwelebhilitane njalo ohlala edorobheni leBirmingham.
Abantwana laba bengahamba bethatha umkhuhlane ke kwenzakalani? O umntwana engaba seklasini omunye oseklasini yakhe agule kumbe abanjwe elawo lo mkhuhlane weCOVID-19, umthetho uthi sokufanele ku-isolatewe iklasi yonke. So kutsho ukuthi labazali bomntwana lwana akusafanelanga phela baye emsebenzini, baphila njani? I-risk yakhona inkulu, not just a health risk ebantwini bakithi but also an economic risk. Abantu bazahlupheka, behluleke ukubhadala amarenti, behluleke ukusupport imuli zabo ngenxa ye-directive yona le.
Banengi abadideneyo bengazi ukuthi benzeni. Umnumzana Thamo Mpofu uthi izikolo kazivalwe.
Abantu bamkhalesi laba bagula baphethwe flu and babuya layo khona ngale sikolo. Abantwana laba bahlale lapha isikhathi sonke lesikule lockdown bengela flu kungela lutho olubi ngabo. Kwavula izikolo lezi abantu bami bakhwehlela khathesi. Kutesta kwakhona khona yikho kuvela kungekho. Njalo ungazothi bayakutest yabo sugulu sugulela ukuvuma ungavele bakufake phakathi khona ngale sokusiya ngokuthi unguba. Kale singithule nje nithezwi anything ezayenzakala lapha ngiphezu kwabo nje bakhangele. So ngoba yibo abaqale yonke leyo nto le.
Unkosazana Musa Dube uthi umkhuhlane we-COVID-19 awukapheli, zivulwa njani pho izikolo?
Kathesi babuyelile kodwa umkhuhlane lokho ulokhu spreader ulokhu khula. Akusela abantu abafayo ye kuhle sibili lokho, kodwa ama cases they are still rising. Futhi sikingani siyamambijana sibone ukuthi izaphetha ngani ukwenzela ukuthi lathi umoya wethu ukhululeke ukuthi sihambise kakuhle abantwana besikolo.
Ukuhlala kakhulu kwabantwana bengayo esikolweni kwenza abanye bakhohlwe konke abakufundayo. Umnumzana Jimens Pepper uthi kazivulwe izikolo.
Ikusasa labantwana lisesikolweni, lisemfundweni yabo. So okudingakalayo ukuthi abantwana makabuyele, mababuyele esikolweni izikolo zivulwe. Ukuze libe lihle isasa labantwana ukuthi babuyele esikolweni. Siyabonga.
Abaningi abadabuka ezwekazi le-Afrika yibo abakhanya bekhathazekile kakhulu sebephilela evalweni. lanxa uhulumende wakuleli lapho esethula isilinganiso sabantu ababanjwa belegciwane leli akehlukanisi ngemihlobo kodwa imbiko evela ku UK Office of National Statistics ithi leli gciwane le COVID-19 libulala abantu abamnyama okuphindwe kane kulalabo abamhlophe lihlela qonga inani labantu abatholakala belegciwane le coronavirus kule Britane ngemva kokuvulwa kwezikolo ngeviki ephelileyo. Ngimele Studio 7 eLondon, igama lami ngezi Jesus Banda.
Umkhosi ubulelani lobhengula Khumalo wesizwe sikamthwakazi uthi umongameli Emmerson Mnangagwa uyazikhulumela nje nxa ethi akasoze avumele ukuvuselelwa kobukhosi besizwe samaNdebele ngoba vele yena sowakhethwa njengenkosi njalo lokhu akusoke kuguqule lutho. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Inkosi ubulelani lobhengula Khumalo uthi amazwi kamongameli Mnangagwa awabahluphi njalo ngawalani lesiko lesizwe sikamthwakazi. Isikhulumeli senkosi ubulelani umnumzana Bonman Khumalo uthi akekho umuntu olelungelo lokutshela isizwe ukuthi siqhube njani amasiko aso.
Inkosi yamaNdebeleni isikhona. Inkosi yamaNdebeleni ngubulelani lobhengula kamzilikazi. Asazi ke ukuthi umongameli yena ube khulumela kukuphi ukuthi yena akazi kuyiphi imvumo eyani ngoba phela ubukhosi lisiko lethu amaNdebele. Isiko lethu azicele kuhulumende, isiko lethu liyithi, isiko lethu siyaliphila.
Ngesikhathi ekhuluma ngempela viki emhlanganweni wekomiti ebandla lezanu PF ebona ngokuqhutshwa kwenhlelo zaleli bandla esabelweni seMidlands, uMnangagwa uthe kulabathile abebefuna ukuvuselela umbuso womdabu wamaNdebele kodwa bayincitshwa leyo mvumo. Uthi ngeke avumele kube lenkosi phakathi kweZimbabwe ebuswa nguhulumende okhethwe ngabantu. Kodwa ke uKhumalo uthi okufanele uMnangagwa akwazi yikuthi mhlaka 3 Mbimbidlo 2018 isizwe sikamthwakazi sasihlele ukugcoba inkosi ubulelani lobhengula Khumalo ngokusemthethweni ngokwesiko lamantunwa. Kodwa ke umthethwandaba lohulumende bayonqabela lo mkhosi ngesizathu sokuthi lokhu akukho emthethweni. Ngomnyaka olandelayo ingwevu zamantunwa zaquqana zayigcoba inkosi ngokwesiko lamakhumalo base bethula emphakathini ngokusemthethweni njengokutsho kwesiko labo. Lokhu uthi ngumgogodla wesiko lamaNdebele elingeke liguqulwe nguhulumende umongameli loba umthethwandaba. Impendulo yenkosi ubulelani sisekelwe liningi labantu lenhlanganiso esidabuka emaNdebeleni. Isikhulume sebandla lemthwakazi Republic Party umnumzana Velile Moyo uthi kuyabethusa ukubona umongameli esiba lesibindi sokuma emphakathini ezishaya isifuba ngokuthi ulamandla okuncindezela isiko lesizwe njalo okulilungelo elikusisekelo sombuso welizwe.
Angakhululeka Mnangagwa aqhubeke ekhuluma asho lokho angakusho, kodwa ke uma isikhathi se-revolution sesifikile akukho umuntu ongenelisa ukuthi ke asibuyisele emuva. Sithi thina ke hayi abantu bakithi mabengakhathazwa yilokhu okukhulunywa nguMnangagwa. Amakhosi wonke akithi sizovuselela ngenkani. Angabe iyathanda iZimbabwe noma kayithandi. Uma kuyikuthi ke bafisa ukuthi ke bacrash isizwe semathebeleni siphele njengalokho bayefuna ukwenza ngompuqazo, asizuvumela.
Isizalwane seZimbabwe umnumzana Mlungisi Jabalala uthi uMnangagwa uveza ukuba lolwazi oluncane uma ikhuluma ngamasiko lezomdabu.
South Africa is a republic. Ilenkosi zemhlobo yonke ekhona eSouth Africa. Nasiyana inkosi yamaZulu izwe lithini. Nasiyana inkosi yabuXhosa lapho bakhona bonke amabhaxa bakhona emahlanganeni akhona emavendeni akhona bonke bahlonitshwa ngendlela yakhona. Athi iziduna lezi ezithiwa ziyavunyelwa eZimbabwe zivunyelwa ziripota kubani? Lokho mpela yikudelelwa.
Kusinqumo esethulwa ngumthethwandaba weHigh Court ngodaba lokugcotshwa kwenkosi ubulelani ombimbithi ngo-2018, umahluli uJustice Martin Magonese wathi ukwenza lokhu akukho emthethweni ngoba kungelamthetho eZimbabwe osekela ukugcotshwa kwenkosi. Kusinqumo esifanayo njalo wakhuthaza iqula labafuna ukwenza lokhu ukuthi kungenzeka kuphela nxa bengakhuthaza uhulumende ukuthi ethule imithetho evumela ukubekwa kwenkosi zomdabu. Melestudio 7 Johannesburg, South Africa, ngingu-Benedict Nhlapo.
Live talk lamhlanje uhlelo Diaspora Forum sikhangela umonakalo osudalwe yokuqhamuka kwegciwane le-coronavirus. Lamhla kuhlelo lwethu lapho esiphatha khona ingxoxo lezizalwane zeZimbabwe ezihlala emazweni. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lomnumzana Rafael Mthombeni ohlala edolobheni leTexas esigabeni seDallas. Behlaziya udaba lokudutshulwa kwabensundu ngamapholisa.
Hayi, mina mnumzana ngokubona kwami ngibona ngathi ukudutshulwa kwabantu laba abantu kungathi ayisiyonto eqala kade, kungathi yinto ebisenzakala kodwa singayiboni ngoba kungekho lo umabona kude lo osehlale sesandleni. Yiko ke mina mbona ngathi hayi abansundu badutshulwa sibi, kungakhathalekile ukuthi kutheni, ngoba nxa kuyikuthi umuntu uphambanisi kathi kungani bengadubuli isandla kumbe badubule unyawo kumbe badubule okuzakwenza ukuthi umuntu ame lokhu akwenza, kodwa ke badubulela ukubulala. Mina mbona ngathi bekuvele kukhona kodwa ke ngenxa ye yesiboni boni leze zefonini kathi sabantu sokusithi kungenzakala bahle bafake impikitsha khonapho khona, ngoba ungakhangela lanxa kwenzakele khonoko ikakhulu loko kukajaha lo Floyd sekwenzakala okunye futhi okuninginingi ngemva kwalokhu ukudutshulwa kwabantu bedutshulwa ngamapholisa.
Bakhona njalo labamhlophe okuthiwa labo bake bedutshulwe ngokutsho kukamongameli Donald Trump, abamhlophe abadutshulwayo bebulawa ngamapholisa kulabensundu. Kungaka kuliqiniso yini lokhu njalo kungaka kutshengisana?
Hayi, kanti kungani iziboniboni lezi umabona kude engasitshengisi kudutshulwa amakhiwa? Sibona bona amakhiwa edubula abantu, angithi sike sabona kathesi lapha Kentucky umfana nangu yaphethe umpopo uhamba phakathi wabantu uyadubula abantu, amapholisa kambophi yena lwana umfana kazanga mbophi khonapho. Mina mbona ngathi kulo kubandlulula okukhona nxa kusiza kukukhonokho ukuthi odutshulwayo ngubani. Mina mbona ngathi ujahalwana wadubula abantu laphana ngabe wayengomnyama, wayengazoza afike ndawo, babezahle bamdubule khonapho besithi ube yingozi ebantwini abaningi. Mina kangivumi ukuthi abamhlophe baningi abadutshulwayo bedutshulwa ngobani, ngoba abamnyama kababadubula abamhlophe.
Abanye abensundu esike sabona kumfanekiso kamabonakude baya bebe yibo abangani bayaphambanisa, omunye umbone engani ufuna sibili ukutshana lamapholisa bagcine bemdubula. Ungathini wena ngesiko labensundu ikakhulu nxa behlangana lamapholisa?
Ngiyavuma ukuthi isiko labansundu lingathi lehlukile kulabamhlophe, kodwa kakutsho phela ukuthi nxa belesiko elehlukeneyo sekufanele ukuthi badutshulwe. Ngoba mna engikubonayo kungathi amapholisa wona nxa kuthiwa lipholisa, kungathi lipholisa lo muntu omnyama asilopholisa lelinye ikhiwa. Amakhiwa nxa ephambanise okufana naye lakhonokhu okuyabe kwenziwe ngomnyama, indlela abamphatha ngayo iyatshiyana lendlela abambopha ngayo iyatshiyana, kayifanani. Yiko mina lanxa kuyikuthi abamnyama ukuthi ubone bengathi bafuna ukulwa, kuvele kuyabe kusegcekeni ukuthi amapholisa vele wona adinga yena umuntu omnyama. Ngeke ngabona mina umabona kude lapha amapolice ehlupha indoda ezimele yadini yakhe. Besithi bona uwenzani. Wathi hayi ngihlala khona apha mina indlu yami. Bakhanya bengathi kabakholwa ukuthi indlu yakhe. So kungathi kulokuzingqonjwana ukuthi khona umuntu omnyama vele galalu ngamela ngabe lalu. Yikho ke abantu abamnyama bengathi kwesinye isikhathi bayachinga bagcine sebedujulwa ngenxa yakhonokho. Kodwa ke ngibona ngathi kuyisystem eyihluphayo la.
Khona ukondla umntwana ongumfana elizweni leMelika kunzima njani nxa sikhangele khona okuyenzakalayo ukuthi kuyaba kumele afundiswe ukuthi nxa ihlangana lamapolisa aziphathe njani.
Yeah, aku ukondla umntwana ongumfana eMelika lapha kuzini. Mina ngilabo lamabafana lapha owami lomncane ukwalanyulelwa ngomunye umlungu. Sebemgcwele sibili. Lami ngikhona kungasikho ukuthi kangikho. Engaphambanisanga lolu besithi kungani e-driver kunebhawuti. Kufanele ukuthi ube on the right side of the law. Ungaphambanisa awumuntu uyafa sibili. Engananga lutho kwesinye isikhathi.
Umnumzana Rafael Mthombeni yisisalwane seZimbabwe esesihlala ngapha kweleMelika. Lapho ke limuzwe ekhuluma lo Chris Gande weStudio 7 ecingweni eseTexas esigabeni seDallas khonapha eMelika. Bayakhala abantu ngokwenziwa yi-MGCT ekhokhelwa ngunkosazana Thokozani Kube esiqotshisa amakhansela amadolobho ehlukeneyo eZimbabwe adlelana le-MDC Alliance. Kodwa kulabanye njalo abasekela ukwenziwa ngumakhophi abathi amanye ala makhansela aguqela akobulawayo abengasebenzi kuhle lezakhamizi. Abakhala kakhulu ngababhekane lokusilela kwamanzi kanye lomkhuhlane wesihudo osubulele abanye emzini weLuveve. Ukuze sizwe ukuneni ngodaba lolu, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxela bomnumzana Thembelani Dube weBulawayo Progressive Residents Association uthi Nashe Kambarami omunye wabasanda kuxotshwa kulikansili uKhaliphani Phugeni weMTCT lomlungisi Dube olwela ilungelo loluntu.
Izakhamizi zikhala corruption kakhulu kungazani kuthiwa le leadership yadikhona is more corrupt than the previous councillors ezike zaba khona. So ngokunjalo ke ukurithola kwabo yebo ye abanye babujabulela kakhulu abanye njalo balosizi ngakho ngoba anti abanye baye bebasekile. Kodwa thina njengezakhamizi sibili majority yabantu besebeke baphosa sibili amazwanzima nge-corruption ekhona koBulawayo ukuphasela umhlabathi khonoko ukuthi ukhansile ngangina usesiyazinika umhlabathi emayadini nehlala kwenye wadi emalokitshini khonokela kabakulungisise ngenxa yokuthi abantu baze babe ilizwi lokuthi kungaba njani ke sibhala ipetition ke-slobe iparliament and wo-government and so forth ukuthi ama-local government elections akaseparatwe from election yari-general election ejali kuba layo ngenxa yokuthi kwesinye isikhathi ugcina ukhetha umuntu ku-local government because thina as residents we are worried about local governance issues. So nxa kuyikuthi sukhetha umuntu ongamaziyo ngenxa yokuthi kubona isimbo lethile umuntu lwane ungathi uyamlanda. Some of these councillors are very unfriendly nxa ubalanda uzama ukuthi udeal labo ngama-issues emawadini.
Yes, siyakuzwa kakhulu. Kwabukambarami
ngama-solidarity messages esiwabonayo kuma-social media lokunye konke lama-comments esiwabonayo ayakutshengisa ukuthi abantu abathabanga ngalokhu okwenzakalayo. Ngoba eqinisweni into yonke embi ongayenza at the end of the day nxa usuzibuza lawo wedwa uyabuzibona ukuthi hayi laphana kodwa mpambanisile abantu bangikhuza laphana mpambanisile kumele ntshintshe ngenze izinto ngendlela efaneleyo. Abantu phandle ngale abathabanga ngalokhu okwenzakalayo. Labantu ababengahambi lathi uyezwa nge-communication yabo ukuthi hayi esingazwana nilani njengebandla le-MDC kodwa lokhu okwenzakalayo ayisitikho.
Siyakuzwa kakhulu baba Phugeni. Abantu kubenzani konke lokhu?
Indaba ye-corruption babazali hhayi ungesabi wena. Into enhle ukuthi ngikuyena leyo committee ebheka ama-local government ku-MDCT. So zonke lezi zinto ezenzakeleyo since 2018 kuze kuzofika namhlanje and 2023 ngiphezwe kwakho nje kungekudala nje ngizoliphathela i-report lana elizoyibona nje izohlupha kusazoninye kumhlaba angingakhulumi kakhulu
baba uDube mlungisi
decide ukuthi bebe loyal futhi partner babe ngabantu abakwani ukusebenzela abantu ngathi ukuthi nxa sebekhuthwa sibe kwazi ukuthi ayisikhalela umuntu lo ngoba amanzi asawabona nothi ukuthi isikhalela umuntu lo ukuthi ethatha amastate
labo bekungumnumzana Thembelani Dube webulawayo Progressive Residents Association Tinashe Kambarami omunye wabasanda kuxotshwa kukansili yakobulawayo uKhaliphani Phukeni weMDCT lo mlungisi Dube olwela ilungelo loluntu lapho libazwe bexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela lona enkundleni yokuxhumana eFacebook kukansili yeVOA Ndebele. Ngesizwe udaba oluveza umbono kahulumende weMelika.
Intatheli zindaba ezimeleyo yakwele Cuba uRoberto de Jesus Quinones useze wamanyaniswa labemuli yakhe ngemva komnyaka ethwaliswe amagabha avuzayo evalelwe ejele lapho okusetshenzwa nzima. Lanxa kusamukeleka ngenjabulo ukukhululwa kwakhe, elemelika lithi lilokhu lime ngelokusola okuqinileyo ukubotshwa kwakhe engelacala alidalileyo ngaphandle kokuqhuba umsebenzi wakhe. Kutsho unobhala obona ngobudlelwano bemelika namanye amazwe womhlaba, uSecretary of State Mike Pompeo, embikweni awethule ngemva kwalesi sehlakalo. Mhlaka 7 Ncwabakazi 2019, uhulumende weCuba ugwebe uQuinones ukuphika okomnyaka esebenza kanzima ngemva kokumfumana elecala abamkhandele lona lokungalaleli abomthetho. Ukubotshwa kwakhe lokuvalelwa kwakhe okwesikhathi eside ethonisiswa engavunyelwa lokuhlawulela isibambiso kwasolwa ngabanengi. Abambophayo kabazange bazihlupha ukumchasisela uQuinones ukuthi ubotshelwa cala bani, waze walizwela emthethwandaba njalo akazange avunyelwe ilungelo lokumelwa ligqwetha mhla ethonisiswa. Abachuchisi bakahulumende bamvimba ukuveza ubufakazi bokulinyazwa akwenziwayo ngamaphoyisa lapho bembopha. Ngombimbitho lonyaka bamalela isicelo sokuthi axolelwe ecaleni lakhe iparo. Kulihlazo njalo kuyadanisa ukuthi uhulumende weCuba angaphatha ngesihluku esingaka intathele zindaba esebenza ukuvula amehlo kaZulu ngokuveza mgceke amaphutha enziwe ngabesimbusweni ukuze kube lombuso wentando kaZulu. Kutsho uSecretary Pompeo ethi akumangalisi okwenziwa nguhulumende weCuba ngoba evele esaziwa ukuthi usebenzisa loba yisiphi isizathu sokuvala ilizwi laba lemibono ehlukile kwele yakhe ukuze aqhubekele phambili esephula ilungelo likaZulu lokukhululeka ukutsho imibono yakhe kanye lokuthonisiswa okukhululekileyo kwezibotshwa. Abenhlanganiso ebona ngamalungelo entathele zindaba e-Committee to Protect Journalists bathi eleCuba liqhubeka likusibanga sokuba lesimo esile mithetho elikhuni enza ukuthi kube nzima ukusebenza kwabezindaba bekhululekile emhlubuleni wonke wasema Americas. eleCuba libikwa lingelinye lamazwe alichumi ancindezela ukwethulwa kwezindaba ngokukhululekileyo imisakazo kanye lamaphephandaba wonke ephansi kukahulumende wekhominasi ngokuqondiswa kwemithetho yalelo lizwe. EleMelika likhuthaza amanye amazwe alombuso ofana lowayo owentando kaZulu emhlabeni jikelele ukuthi ananze lokuqakathekisa ukuhlonishwa kwelungelo loluntu okugoqela ilungelo lokusebenza kwentatheli zindaba zikhululekile lapho edlelana leCuba.
Lolo bekuludaba oluveza umbono kahulumende weMelika. Singeke ehlukani isihlobo kodwa sikhangele ezinye zezindaba abezikhokhela. Abalwela amalungelo oluntu labazali bapha imbono ehlukileyo ngovulwa kwezikolo ngesikhathi umkhuhlane weCOVID-19 ulokhu umemetheka eZimbabwe. UZulu wakobulawayo kanye labenhlanganiso zokulondolozwa kwamalungelo oluntu lokhu besola ukuxutshwa umsebenzi kwamakhansila awe-MDC Alliance ngabe MDCT. Inkosi uBulelani Lobhengula Khumalo yesizwe sikamthwakazi uthi umongameli Emmerson Mnangagwa uyazikhulumela nje nxa ethi akasoze yavumele ukuvuselelwa kobukhosi besizwe samaNdebele. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo uPraxedes Jeremiah.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.